umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Jowu uthi inani lababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende leZBC bebesakaze amanga ukuthi sivumelene lohulumende izolo okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke endaweni ezifanana leMutare, iMathebeleland, iMashonaland kanye leHarare, iGweru, leMashingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namhla ledlula amachumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa 75%.
Uzo uthi njengababalisi bagadazwa imibiko ethi ezikolweni zemaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha yeZANU-PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengoluzembusazwe.
The political party at the political ZANU-PF was sending also its youth and other functionaries.
Ibandla leZANU-PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini namu. Kodwa ukusobala yikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenze. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa silezikhalazo.
Iningi labazali liveze ukukhathazeka ngesimo esisezikolo besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. Umnumzana Themba Moyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhalazo zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa izifundo.
Amatitsha afundisi kathi esezikolo akulasivumelane esisebenzi abakhona phakathi kwabo lohulumende and thina kuyasiphambanisa sibili, kuyasiafekta njengabazali. Xa umntwana yaphuma ngo-10 ephenduka ngo-10 endlini kutsho woni khonoko ngoba besikhathi sokubhala siyafika ama-exams bengazilutho. Sesicela ngathi uhulumende sibile ngaphathisa sibile kukhulumile amatitshala behlangane phakathi bencedisa abantu abethu ngoba akulunganga nqakonke.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali unkosikazi Sihle Ncube yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeviki yokuqala kuvulwa izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Amatitsha bakithi kumele bengezelele lokhu zena imali ngoba abantu abethu bazafeyila bapasa njani nxa ababalisi bakhona bengelokhuze bengathabi. Asazi ingxenye bazavumelana kodwa okukhathesi abantwana bayasafa, they are the one suffering, babhala njani.
Izolo umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Phuma Vima uthe uhulumende uzaphuma lenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelete. Kodwa lokhu akuduzisanga ababalisi bona abathi abasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-dollars inkulungwane lamakhulu amabili nxa behlawulwa nge-RTGS 1200 kumbe ngedola lemelika. Ngimele studio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.